siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bo councilor babo esigabeni, o councilor abe-CCC, o councilor abantu abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazwela usiza abantu ezigabeni. Sibakhayela ukuthi singathi nge-Saturday umgqibelo batshone bedlala ibhora kulama teams ayi-10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli. Singathi azange bebe involved kuma drugs, singathi they were rehabilitated ngelanga loneli. Sikhangele ukuthi going forward sicontinue sibasupporta ukuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile. Kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale engutsheni sebe singathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama drugs zonezi. I-tournament leyi ade igqugquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament leyi ade ihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana betshiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abangathotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma-drugs layo ingozi. Njalo laba abangakaqalisi ukuwasebenzisa besiwaxwayisa ukuthi bathethe iziqhinga kumbe esingathi i-decision eqondileyo ukubana behlukane lama-drugs. Sibakhuthaza ukubana bengabi tempted ukungena kuwo noma ama-opportunities. Sibone ukuthi elizweni wakho abantwana sebetshona bebone ngani bazilibazisa kuma-drugs acine balimaza. Besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step, a good decision ukubana betshiyane lama-drugs bengangeni kuwo. Sibabonisa ukubana lapho abafisa khona ukuncediswa ababuye njengokhansela wabo kuwa 26 emgqaneni kobulawayo. Bebuye ngibadingela ama-opportunities okuthi betshone bezilibazise ngawo ngoba abantwana be-hard working. Bengikhuluma labanye abathi khansela thina sagraduata ngama-degree lawa lalawa atshiyeneyo. Ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama-youth angafundanga kodwa ngamantu abesigaba ama-youth afundileyo kodwa aswela ama-opportunities. Ekugcineni agcina sebone ngani ama-drugs wona lawa yiwo abangaphila ngawo, yangabaphilisa, yiwo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu, ukuhlukuluzeka ngezanu PF elizweni. Beswela ama-opportunities, bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi e-industry, bengakwazi e-factory, bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama-qualifications.